kuvunyelwane ukuthi udaba luzohlala ngemandi ilolo lwama-summons lolo abamhambise enkantolo ukuthi akayena unobhala so luyohlalwa ngemande kungakabi imande ke hhayi akakwazi ukwenza amanye ama-recalls ngoba phela udaba solusenkantolo uke wangithinta futhi ummeli nje before ngibuya la wasethi kimi hhayi usaxakekile kancane uzobuyabuye kimi ngicabanga kusasa ngizobe sengile picture epheleleyo ukuthi udaba lolwano olwe-aphili lungaphi lalolu ubabuthabango aluhambise enkantolo ezama ukublokha laba abarikholayo ukuthi bangakhontesti under CCC kodwa ake ngiphume nje kancane ke ngikhomente nje lami njengomzimbabweni ngama-recalls lawo ayenzeke namhlanje ngiyayiblame kakhulu abameli balaba abantu abangama-victims angicabangi ukuthi bayenza ukulungiswa njengabameli njengoba wayesethile ubabuthabango ngesonto eqeda ukuwina ekhoti ukuthi ngempela uzoyenza amanye ama-recalls okwabamisa ukuthi bagijime baye ekhoti bayemfaka interdict yikuyini so kuchaza ukuthi ke kutsho ukuthi abameli laba abawazi umsebenzi oloba kuyamele simkholwe obabuthabango uma ethi yena hhayi umongameli labanye inkokeli or ama-leaders bayavumelana le nto ayenzayo into ayenzayo yiyo vele efunwayo ibukhokheli le leadership ibukhokheli konke lenhlanganiso yakhe ngolwazi lwami lona oluncane angizwisisi ukuthi uzothi usizwe ukuthi kuthiwa abanye abantu bazorikholwa ungabe usugijima enkantolo ke uthi hayi umuntu lwane sisazama ukulwisana layo uthi usazoyenza futhi lokhu ngicela limise linabomthetho
kulo mfanekiso kamabonakude osusabalele enkundleni zokuxhumana otshengisa ukubana ubaba uThabango wayesithi yena ibutho legugurawundi kalithunywanga libandla lezanu PF kahle kahle wayezama ukuthini la
ngiyabonga msakazi ngibonga ithuba lokuthi ngiphefumule kulolu daba udaba lolombuza ngalo lwenzeke ngo-2018 no-2019 ngesikhathi kulale bayibiza emuhlante commission labe sengibazwile bekhuluma kuma-social media bathi hayi obaba uThabango labanye bakhe babesilwa ngokuthi kanti lina lizosibiza lalisihlaselana kufe abantu abangu-6 kuphela nasafelwa i-over 20,000 abantu uzobona-ke ukuthi siphiwe okuyiklipu kungafikile 30 seconds angazi ukuthi iclip liyana ibinganani so icontext yakhona kunzima ukuthi uyithole ngeshwa ke bengakatholi ithuba lokuthi ngimbuze ngalo lolu daba kodwa ake ngithi kuyaziwa umhlaba wonke jikelele ukuthi izanu yiye yabulala abantu bakithi isebenzisa i-state ngoba yona yiye yayiphethe i-state njengoba isiphethe lamanje izanu yayisilwa lezaphu olobaba unkomo umdala wethu iso yathi sibulala ke ukuthi thina singabantu bezaphu singabantu bakankomo isebenzisa i-state ukuthi unobhala nje njengoba sithi ufuna ukunegotiator ukuthi kurilizwe ubaba uSikhala ubaba uSikhala usejele ubotshwe yi-state kodwa unobhala ubaba uThabango usethe yena ufuna ukuthumela abantu bayehlala lo nobhala wezana waye bathumela kunobhala wezana kanti umuntu ubotshwe yi-state ngoba uyazwisisa ukuthi i-state si-acta nje ngoba kule zinto zepolitiki ngapha ezombangazwe ezi-includa ini izanu yikho esiyakhuluma lobaba u-Obed Mpofu bengekakwenza uyakhuluma lobaba u-Obed Mpofu if ubengayazi i-relationship between state nezanu yikho nje esesithi hayi uyothumela i-delegation ngapha kuzanu ngoba uyazi ukuthi aze aphume ngale akungeke kwenzeke enganegoshethanga ngapha la ilokhuzeni izanu even laba abantu bezanu ma ungababiza hhayi angicabangi ukuthi bangayiphika lento nje yebo emsakazeni kungangabi lula kodwa uma ukhuluma la kuyaziwa lokho ukuthi igugrawundi ipolicy eyayingezanu ya-implementwa yi-state bafake abantu bakithi